Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathelele ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 Mbandula 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubabumalinga indoda ebiqakathekile kube indoda ehlonitshwayo. Sifunde kakhulu kuye ukubambanisa abantu. Sifunde kakhulu ubuntu kuye. Into ezamcabanga ngakho hayi kube indoda emaphepheni ukuhlanganisa abantu.
Obe ngumcebisi kamongameli welizwe kundaba zabakhubazekileyo njalo oke waba ngumeya wakobulawayo uDr Joshua Malinga kasekho.
Isuku bamukakathekile kukhuluma inkosi yakumba isizwe isizwe samandebele esahlanganisa inhlanga eziningi kwaba yisizwe esihlangeneyo esesikhulile esakhulayo esiyilokhu esikho khona.
Bekungabizwa ozwayo kobulawayo namhlanje kunanzwa usuku lwenkosi yamandebele olwe-King Mzilikazi Day. Njalo hlangothi lukahulumende weMelika lobona ngoncedo lwentuthuko emazweni wonke omhlaba ole-USAID lusungule uhlelo lokunceda abantwana abalambayo esabelweni seMathebeleland North. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ope ngumcebisi kamongameli kundaba zabakhubazekileyo njalo owake waba ngumeya wedolobha lakobulawayo uDr Joshua Malinga akasekho. UMalinga ubikwa ebhobhele emzini wakhe eRichmond kobulawayo eseleminyaka engamashumi phose ayisiyagalolunye 79. UDr Malinga utshiye umkakhe labantwana abalishumi. Abantu babuthene emzini wakhe kuhouse number 1 Brook Road, Richmond kobulawayo. Umuyi ubelembali edume ngokumela amalungelo abakhubazekileyo eZimbabwe. Uthabo Kancube oweStudio 7 ubelethuba lokuxoxa lowake wasebenza loMalinga, uMnumzana Joseph Nkomazana oyinhlanganiso emela izakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ngembali yakhe.
Ubabumalinga indoda ebiqakathekile kube indoda ehlonitshwayo ebihlonipheka endaweni yakithi khonapha kobulawayo lezimbabwe jikelele. Ubabumalinga ngumuntu wadlaziwa ngabantu abaningi njalo ubabumalinga ubesenza imisebenzi ethandwa ngabantu abaningi. Khangela njalo ukuthi ibe ngumuntu onjani, ibe ngumuntu esibabiza sithi ngabantu abagogekileyo. So thina kithi sidayi uMalinga ube indoda nathi ngilenhlabeni ube indoda siyindoda emabhebheni.
Sikhangela imisebenzi kababa uMalinga, yiphi imisebenzi esizasala simkhumbula ngayo?
Ubaba uMalinga personally bakuMalinga ngesikhathi samazwe ngaphandle kokuthi ngiyako kulawa between 1996. Mina uMalinga ngimaze engumuntu bekwanjeikeehlezi kuthe encedisa isakhulu abantwana abantu abagokile wonke abantwana abancane konke babadala. Ngisakhumbula ngiqalisa ukuhlangana laye lanyanga zenyima ngihlangana laye mathupha ngikhuluma ngendawo zabantu abagokileyo esikhuthaze ebakhulumeni esikhanye nabantu. Kungakhethela kile ukuthi ngiwanakhe lokuthi ngihova elonge ongumuntu odinga uncedo labantu abagokekileyo. So uthi imbali enkulu kakhulu kusigaba semefe sabantu abagokekileyo. Siyakwazi ukuthi uMalinga iqalisa ukuba ebhizi ikakhulu kwindaba zepolitics ezamenza wangena kupolitics ngomuntu nje ongakhulisanga kuhle wangani wahlukuluzwa isiqhini zabesimenza wangena.
Yikuyini elingathi la kufunda empilweni yakhe?
Sifunde kakhulu kuye ukubambanisa abantu. Sifunde kakhulu ubuntu kuye. Sifunde kakhulu ukuthi abantu bengehlukaniswe ngokuba yibo wabo. Yikho sifunde kakhulu. Yikho sizamcabanga ngakho. Yikho sizafunda ngakho. Sifunde kuye ngakho ukuthi hayi kube indoda emaphepheni ukuhlanganisa abantu.
Umnumzana Joseph Nkomazana ngowenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association. Limuzwe ekhuluma lapho ecingweni loThabo Kancube weStudio 7 ekhona ngale kobulawayo. Owake waba induna yamaZulu njalo wayephatheke kwezombusazwe kwele South Africa unduna Mangosuthu Buthelezi yasekho. UMangosuthu Bhubhe namhlanje ekuseni esele minyaka engamashumi ayisithiyagalolunye lanhlanu 95 yokuzalwa. Waduma kakhulu kwezombusazwe ngokubumba elakhe ibandla lezombusazwe elamaZulu ele-Inkatha Freedom Party. Ngesikhathi sombuso kubandlululo wabamhlophe o-apartheid kwele South Africa.
Usuku lwami luqakathekile kukhulu kuba inkosi iyabumba isizwe isizwe samandla. The Voice of America.
Bekungabizwa ozwayo kobulawayo. Kunanzwa usuku lwenkosi yamaNdebele olo-King Mzilikazi Day. Lolu lusuku olunanzwa minyaka yonke ngelanga atshona ngalo likamhlaka 9 Mpandula kumbe ngomgqibelo oduzana laleli langa. Emkhosini lo abantu bebegqoke imvunulo eveza okwesiko labo behlabela begiya ingoma zendulo. Kukanti ke izinduna zethule imibiko eqakathekileyo ekuthaza ukulondolozwa kwesiko lesintu. Uthabo Kancube owe-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo, unombhala wenhlanganiso emela amalungelo oluntu eye ibhejulwe kaZulu ngokukhunjulwa kwenkosi uMzilikazi.
Usuku lwami luqakathekile kukhulu kuba inkosi iyabumba isizwe isizwe samaNdebele esahlanganisa inhlanga eziningi kwaba yisizwe esihlangeneyo esesikhulile esakhulayo esiyilokhu esiyikho khona.
Lo nyaka kwenziwani ngalolu suku?
Hhayi, kuningi okwenziweyo, kube nezikhulumi ezithiyeneyo. Eningathi baye bekhuluma ngembali kukhulunywe nge-current okungabe kusenzakala esizweni lelizweni. Zikhuluma izinto noma zakhuluma ngokubana kuqakatheke kanganani ukuthi abantu belondoloze amasiko abo nokuthi kuqakatheke kanganani ukuthi abantu endaweni yabo kufuze ukuthi bekhethe ubukhokheli kwaleyo ndawo. Bakhuluma nokuthi ubulawayo uqakatheke kanganani empilweni yabantu bemaNdebele.
Abantu kobulawayo balamukela njani ilanga leli, bayalithakazelela na?
Lithakazelela kakhulu kakhulu. Ilanga leli liqakathekile empilweni yabo, bayaphakama ukuthi nje uhlupho olukhona ubuyanga osewasuka bagcwala esizweni lelizweni alubana izinto zime ngendlela abakhanya ngani bekuthakazelela ngakho. Ngithemba lokuthi kuzabona abantu bevela kwezigaba lezigaba zonke zeMandebele bezokujabulela lolo suku. Nabazonda lesi sizwe mbona ngathi langaleli bayalazi, yikho sebafaka olololelo olokuthi ayivele.
Lo ke bekungumnumzana Fuzwayo owenhlanganiso emela amalungelo oluntu eye ibheji likaZulu obekhuluma ecingweni lapho loThabo Kancube weStudio 7 ekubulawayo. Usuku lokunanza inkosi yamaNdebele olwemizilikazi Day lunanzwe ngempela sonto edluleyo langaseMelika emkhosini owenzelwe esigabeni seOklahoma. Lolu suku lunanzwa njalo mhlaka 23 wayona le inyanga kaMpandula kwele United Kingdom.
Lamlela ndwandwe
lamle
lamlela ndwandwe
lamle
lamlelwa msheshwe
lamlela nampawa fowembula
lamlela ndwandwe
lamle.
Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngoncedo lwentuthuko emazweni omhlaba olwe United States Agency for International Development be-USAID solusungule uhlelo lokunceda abantwana abalambayo esabelweni seMathebeleland North ngokubanika ilambazi ngesikhathi abahlolisisa ngezempilo kaZulu bebika ukubana iningi lensane zakulesi sabelo kazikhuli kakuhle ngokuswela ukudla okwakha umzimba. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Inhlanganiso ephatheka ngokuqhutshwa kohlelo lolu emalima loko ithi linengi inani labantu abasizwa ngabe USAID kulesi sabelo. Ozithweleyo unkosikazi Roseline Ndlovu owesigabeni sempumelelo ngaphansi kwenduna uMvuthu uthi ilambazi leli abaliholayo liqukethe okunengi okwakha imizimba.
Ngiyakuqinisa kakhulu emzimbeni lalapho nxa subeletha futhi awuthwali nzima lobo umntwana ongikhona usumbelethile ukhula kuhle ngendlela ephakeme. Meyo bonela futhi le malajweni kakhulu omama basajaki futhi amalaju ekuseni sebegijimele egabheni leport babaphekela abantwana.
Unkosikazi Nomsa Ncube onguvillage health worker esigabeni seNdlovu osele minyaka elithumi lengxenye ekulumsebenzi ufakaza ngosizo lwelambazi leli kanye lamafutha okupheka aholwayo ngesikhathi sesomiso sendlala.
Yikho kwenza ukuthi abantwana bekhule belokuyimzimba okuwomileyo babe benathiswa amanzi bebancane. So thina leyi porridge esiphiwa imali maloko iqalisela kumntwana ole 6 months kusiya ku 23 months.
Omunye njalo onguvillage health worker esigabeni semusenyika ngaphansi kwenduna uShana unkosikazi Jane Sivanda uthi ukufuba kwabantwana kuya kusehla.
So iporridge leli esilitholayo lapha lilokudla okwaneleyo emzimbeni womuntu ongumama liyamncedisa ukuthi umntwana amtheleyo akhule kuhle.
Osakhulayo unkosikazi Likhwelihle Moyo wesigabeni se-BH9 laye uyaluhaya loluhlelo.
Singamnika vele umntwana ukhula kahle gala problem vele lokugula.
Kodwa okhokhela omama ese-BH24 unkosikazi Buhle Mlalazi uthi ngesimo sendlala bafisa ukuthi ngabe kuxhaswa labaphezu kweminyaka emibili.
Thina besicela lafana ukuthi ngabe bayancedisa nje ukuthi 5 years kungapheleli ku 2 years ngoba sisuka silabanye abantwana ngeke kube lomntwana oyi-1 egumeni.
Isikhulumeli senhlanganiso yemalima loko umnumzana Keith Moyo uthi uhlelo lolu balwethulelwa izizalwane zeMelika besebenzisana lezinye ezakuleli lezaphandle ngenhloso yokwehlisa udubo lokuhlaselwa indlala ebantwaneni labomama abamunyisayo.
Ukusebenza kuhlelo lwemalima kulawulwa izinto eziqathekiswa ngumphakathi wendawo okugoqela uhlelo lwabomama abazithweleyo abamunyisayo labantwana abaleminyaka engaphansi kwemibili.
Uphenyo oluqhutshwe ngabezimvak Rural Livelihoods ngomnyaka odluleyo luveza ukuba abantu eziqintini eziningi esabelweni seMathebeleland North kabavunanga kuhle emasimini ngoba izulu lingananga kudala ukuguquka komkhathi. Lolu phenyo luveza ukuba emangweni weWange isilinganiso sabantu abaphezulu kwamachumi athoba munwe munye ekhulwini 92% abatholi ukudla okwakha umzimba ngemfanelo ikakhulu abantwana abancane. Ngimele Studio 7 ngise Wange nginokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke wathi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba esiphathelane labesifazane kuhlelo esiluphiwa nguSthandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula okukhangelelwe kumakhansela amalunga edale lePhalamende laweSenate agcotshwe kuyona le iviki. Ukhansela Susan Sithole kaWard 11 eMakhandeni ngumqalisiziva.
Emakhandeni awukwazi ukuthi ukhansela ongumama and the first one okuthanisa ukungena khona phana so ngizazama ukuthi nami ngisebenzi ngixhase abanye omama ngibani. Wathi eze sikuthola phakathi kwesigaba sithola uhlupho kakhulu omama yibo abanjani abahlangana lohlupho. Nxa singakhangela i-everything okuyabe kusendlini kuqondana lomama le-problem yokubulawayo eyamanzi. So khona kubona nami ngizazama khona ngale ekhansileni ukuthi ngifike ngimuvi imotion yokuthi amanzi aphangise ukuthi ngiqede masinya iprojekthi leyana ezambezi yeka project. Wathi ngiyini problem kakhulu esiwa. So khonokwana ngizama sibili ukuthi simele njengomama ngikwazi ukuthi ingekezo yabe itholakala laphana umama yikipeti esingani esifuna sigibelwa ngabantwana through that sure. Futhi bethole ukuyenza imisebenzi yezandla engatholi ukuthi labo bethole ukuthi begcine izimuji ngoba khathesi amanye kuze navaliwe amafilmu ukuthi obaba basebenzi. So thina amaningi angikhona kanye ngibhekana kuma uthi ngisena mathematics singomama sizafana ukuthi exist that isimela abantwana bethu bezikolo singomama ukuthi bethole ama-sanitary pads for free like singafaka ezikolo kuhambe sebadingina kumabhizinisini ahlala ku-community ukuthi ngihlale kusesikolo for abantwana labana but into ngikwaba ngikahambe mina ukuthi ngicele ama-sanitary pads for abantwana abangamasombazane.
Asizweni umbono kankosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esichasisela ngabakukhangeleleyo njengezakhamizi.
Ngokukhangeka kwami omama abangenileyo ngomama abalobungcwethi abafundisiweyo sibafundisile sabaguma njengabantwabethu khangelele ukuthi sizohlupha obukhuluma bani yiyo indaba enkulu ekumele baqalise ukuthi bayibambe omama abathwele nzima ngamanzi abantwana bengamankazana bayengenzwa besiyadinga amanzi nganxa bengena esikhathini bathwala nzima okusokubalethele imikhuhlane engasiliyo emzimbeni yabo nokuhlanzeka kwakoBulawayo ufike ungcolile umgwaqo ngabauthiwa imigodi kuphela ngamapotholes bathi ngama-dish dish nasingenrod nasezibhedlela lapha kumaklinikhi ethu siyakhangeleka ukuthi bakhangele kakhulu ukuthi bengenzani ngabo bani baphumelayo ngoba sebebonile bayazi ukuthi amanesi malutshwana i-staff silutshwana okubethele ukuthi abantu bengaphatheki lapha esibhedlela babe lama-longkis bahlale ilanga lonke esesibhedlela azaa khakolakei yebo kambi lawa amajaha angenileyo siyafisa ukuthi abe njalo bakubambane basebenzela labomama kaba ndawonye incediswane njalo gele bezibandla elilodwa i-opposition kunzima kakhulu ngoba i-punishment yona le bazayithola ukuthi bazile elinye ibandla akusoze kube lula kodwa iqiniso lokupheleleyo ukuthi kuzamele bame isiningi akusoze kube lula kubo yikho ngitsho ukuthi nxa bengenile benje ngababambane basebenze ndawonye baphumela kaqini sizaqalisa ukuthi sibabize basitshele ukuthi uyakazimanjani azathenze kanjani sibancedise futhi ukuthi nabo sikhangelele loko sifunani kibo kuyona le mihlangano esizababizela kuyo asibi nabo sifuna ukusebenza kabo ukuze kubenzele lula umthwalo ukuthi basebenze njani nezakhamizi njengoba thina sisebenza nezakhamizi siphane indlela zokusebenza masivumekana bese sisebenza sihamba ngendlela yona leyo sidingayo i-accountability lamele nxaenzelizelaba amankazana bala amajaha aphume kwenhlobo ezicinileyo ezizancedisa uBulawayo ukuphuma engcekezeni yabo ngoba kunzima koBulawayo lithengiswa lapha nalapha phakathi komgwaqo kuyathengisa akuhlanjwa libhanana kuleke khonaphana yonke ingcekeza lidakuyini.
Lowo ngonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sizwe njalo uCouncillor Susan Sithole kaWard 11 eMakhandeni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga khonapha eWashington DC.
Efulathela uSithandekile udedela kuChris yena-ke usethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko, sihlaziya umgubho wenkosi umzilikazi owenzwe lamhlanje. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga bakaGande ekungamukeleni kuhlelo lwe-Studio 7. Ngiyabonga baba.
Ungasitshela ukuthi kuyini kade kusenzakala emgubhweni lo?
Namhlanje kube kulilanga elikhulu kakhulu komthwakazi, ilanga lesikhumbuzo senkosi umzilikazi lapho yakhothama khona mhla ka 9 September.
ikhoke namhlanje kade sisemzini wayo lapho yagcina khona okuba khona lapho kade sikhumbula khona singamandebele singumthwakazi sonke singuye wonke umuntu obengaphansi kwaphiko lenkosi uMzilikazi inkosi eyona yakhe isizwe lesinkosi eyona yadabula lesisizwe inkosi eyona eluka lesisizwe umhlanganisi sizwe nguye kade simkhumbula namhlanje inkosi uMzilikazi kaMachobane.
Ungasitshela ukuthi ubunjani umbuthano walamuhla ikakhulu nxa siqathanisa leminye iminyaka? Ungathi bekulabantu abanenganyana na?
Nxa siqathanisa lekuminye iminyaka umbuthano namuhla ukhanye ungumbuthano ongcono kakhulu ngoba abantu bebezile abantu bebebanengi kakhulu. Ngithe ngiyakhangela njalo ngabona lamabhasi lawo akade khona emanengi okutshengisa ukuthi yiwo akade eze nabantu okutshengisa ukuthi abantu bakithi baphathekile ikakhulukazi kona lo mcimbi bekulabantu abaningi kakhulu xa siqhathanisa leminyaka edlulileyo.
Bakhona yini abavele kwamanye amazwe ikakhulu ngobo South Africa, Swaziland, Lesotho kade bekhona embuthanweni lo?
Iya, kube kulabantu abaningi kakhulu ikakhulukazi abavele South Africa. Ngibonile futhi labanye abantu kade begqoke lezi ezamaSwazi okutshengisa ukuthi kungakukhona akade bevela eSwaziland. Ngibonile njalo labanye engibaziyo abavelele kubo Botswana kutshengisa ukuthi hayi abantu bebekhona sibili abavele kwezindawo kodwa loba nje kade bebalutshwana bangabe bevela kulezi zindawo esingazitho Swaziland o Botswana and so on kodwa abavele South Africa ngibone kulabantu abaningi kakhulu ikakhulu kazi amabutho la khokhelwa ileli butho elithwa inqama bonakala hayi kade bekhona sibili bebanengi.
Ubona njani elakusasa elombuthano lo?
Nxa sithi ngiyananzelela nxa ungaqhubeka ngalindlela okuqhubeke ngayo namhlanje osomabhizinisi wakithi besekela kakhulu inhlelo ezinjengazini ezesikhumbuzo ngibona sengathi hayi umcimbi lo ungala ulokhu thuthuka ukhuphuka usiya phezulu sibili kumnyaka ozayo kuyani indawo engabancane sivili nxa kungahamba ngalesi isivinini la ngendlela okwenzakale ngayo. Ngiyabonga.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Okokugcina ngithanda njalo ukuthi ngivalelise abalaleli njalo futhi ngiletha lo mbiko ukuthi abalaleli bakwazi ukuthi mhla ka 4 November silesinye futhi isikhumbuzo esibaluleke kakhulu isikhumbuzo seGadadi lapho esiyabe sikhumbula khona iminyaka engu-100 30 isizwe sakithi sabulawa eGadade 30 kilometers sihamba ngomgwaqo oyarare ikho ke siyabanxusa futhi abantu ukuthi abantu babuye ngobunengi babo sinxuse futhi labo somabhizinisi bakithi ukuthi khona basekele futhi uhlelo lonolu olwesizwe sinxusela wonke umuntu ongabe elakho angancedisa ngakho. Siyabonga kakhulu umphakathi wakithi ngokubuya elikwenzileyo esikhumbuzweni senkosi uMzilikazi. Siyabonga kakhulu ngathi la kumnyaka ozayo futhi sonke sesingahamba siye kuthi gwaqa sibe baningi kakhulu ukuze lalabo abafileyo labo bathokoze. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gandhi. Asidibaneni njalo ngevikezayo lilali.
Ilalele kumsakazo we-Studio 7, a Voice of America, ephuma ngapha ngase-Washington, D.C. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo kakhilikithi sebechaze umuyi u-Heat Streak njengeqhawe emhlabeni jikelele ozakhunjulwa ngomsebenzi wakhe kuntuthuko yalo mdlalo embalini yaseZimbabwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshanje usipha lolu daba.
Ophathele kumdlalo kakhilikithi babambane bevalelisa wengukapteni waphinda njalo waba umqeqeshi weqembu labesilisa elimelayo iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak emkhosini oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo ngolwesihlanu. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Cricket esisebenze kakhulu lo Streak kuvuma indaba moyo uthi umuyi wayele sipho esimangalisayo kwezemidlalo.
KuZim Schools rugby wayekhona, kuzik athletics ngiyathemba kulama records ejavelini, even ebhoreni ngokwakho kwesibili wayedlala ibhore sesefalcon. Wathesuka thing wadlala nje igame A1 first class wahle wabizwa ku test cricket and iningi lethe sasilandela icricket sakwathi he became a legend.
Okhokhela umdlalo kakhilikithi yedolobheni lakobulawayo uNicholas Nsimo uthi umuyi udlale indima enkulu ekuthenela umdlalo usabalale udlalwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe.
Kwakusiphathisa thina njengama coach awe ma western areas ukuthi silethe umuntu odlalela national team ongcaptain ezobafundisa icricket.
Odlalelwe streak waphinda waqeqetshwa nguye kuqembu lesizwe uChristopher Mpofu uthi ukutshona kwakhe kumzwise ubuhlungu kakhulu.
Umlungu omnyama yindlela kade ngimbiza ngawo wakumthole lo babakhe bengakhulumi isikhiwa kodwa bathole bekhuluma isiNdebele. Kimi kwangiphathisa kakhulu because onjengoba ukwazi ubana mawufika uklikithi kukhulunywa isikhiwa but ngilaye kimi kwangenza ubana kungangihluphi kangako.
Ustreak uqale ukudlalela iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi ngomnyaka ka-1993 njalo ukhethwe ukuba ngukapteni ngomnyaka ka-2000. Ekumeni kwakhe udlala uqale ukuqeqesha njalo ke waba ngumqeqeshi weqembu lesizwe leChevrons. Ustreak ushone ngensonto ekuseni ngemva kokuba egule kwesikhathi ephethwe umkhuhlane wemvukuzane. Ubele iminyaka engamashumi amane lathoba munomunye yokuzalwa. Lo mkhosi oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo kuyindlela yokupha abalandeli bomdlalo kakhilikithi ithuba lokumvalelisa njengoba engangcotshwanga kodwa umzimba wakhe uchise waba ngumlotha. Sikhangele ezomdlalo wenguqu. Imidlalo yeCasilaka Premier Soccer League edlale namhla iphele kanje. Iqembu leGreen Fuel inqobe leSheshamu nge-1 kanyanga seGreen Fuel Stadium. Iqembu leFC Platinum lichayele Cape United nge-2-1 ngaseMandaba. Iqembu leNkezi Platinum Stars linqobe leNyamanika Diamonds nge-1 kanyanga seBaobab. Iqembu leChicken Inn libe nguJikilobhanqa 1-1 leBulawayo Chiefs ngaseLuveve. IZPC Caribe inqobe iHerentals nge-1 kanyanga ngaseNyamunga. Kuthi iBlack Rhinos leTriangle libe nguJikilobhanqa 1-1 ngaseBatha. Kusasa ngensonto iqembu leyadaliza dibana lele Cranbourne Bullets ngaseBaobab. Iqembu leWange lizadlala lele Simbabora ngaseColliery. Kuthi iqembu leDynamos lizancikilana lele Highlanders ngaseBarber Fields. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje sileqembu elibizwa ngokuthi Themba Linye Sounds. Lona ke elicula umdumo weRumba. Eselethu le idlalati elitsha. Iqembu leli lidabuka iBinga kodwa licula liwele South Africa. Nangumholi walo ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Kama ingu atumaya swanda ntabuka eBinga esigabeni sasechibila ngumholi weqembu leThemba Linye Sounds. Njalo ke emculweni hayi asikahambi wokutheni sanda kuqala nje umculo manje ngomnyaka wesithathu siqale ngo-2021 sakhipha idlakade 2021 sakhipha isingi track 2022 manje sikhiphe idlakade elitha 2023 elithi emtholampilo.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abangathanda ukuthi baxhumane lathi bengangixhuma ku 0656479911 0656479911. Iyafoneleka uya WhatsApp njalo then ku Facebook page Themba Linye Sounds uyathola njalo futhi lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje.
Thanda ukubonga kubathandi bomculo ngothando lokhaso abasinika lona. Kise ngathi kungahlala kunjalo. Into abayenzayo iyajabulisa, isinika amandla ukuthi siqhubekele phambili. Ngaphandle kwabo asiyilutho, so sithi isicela libambe kanjani.
Yesika sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili. Oliver Lelisayo okwamanje ngoPlaxidus Jeremiah sithi pelasonto elichukela.